Kulabantu abayisitshiya kalolunye 9 abakulewo umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-220 million asebebanjwe umkhuhlane lo, wabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane le-COVID-19 egoqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele-South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDkt. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha we-Delta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kweleZimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakali ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akumelanga siwuyekele umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emitsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikuthoko nokube senza esiminyeminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, lwenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminyeminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakha lo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospitals, sisixoxe laye ekobulawayo.